ama-conferences anjengalawa aloncedo olukhulu kakhulu. Yikho lapha umhlaba wonke okhangela ama-disasters ebesezibuza ukuthi kuyini esingakwenza njengomhlaba ukuthi sivikele ama-disasters lawa ukwenzeka ukuthi abantu bengahlukumezeki. Kuma-conference lawa futhi yikho lapho kuba khona lama-treaty abhayindayo ukuthi okay, ilizwe ngalizwe kufanele yenze lokhu nalokhu 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 kwenzeka kwenqabela ama-disasters lawa. Kodwa sizakhangela ukuthi emuva ngapha sisa attend ama-conference lawa kule nto ethiwa i-UGO framework of action plan okufanele ukuthi ngabe yayenziwa kudala, kuthi zabona ukuthi nakula nto esalwenzayo ngitsho ukuthi sikwenze. So ngase sihamba kathesi singazange senze lutho laphana, sokuphonga ukuba yinto yokuvakasha nje kuphela. Ikakhulu ungakhangela inamba yabantu abahambayo, uyabona ukuthi yinto nje kuphela ukuthi abantu bajombile, abantu bavumelwe ukuthi hayi kasambeni sedinga imali, sethola ama-allowance, akula lutho oluqakathekileyo olungaphenduka khonapha.
Ye, so-ke ubona zanu mongameli ngakathuma ngabanye abantu yini?
Kwande ukuthi ezindaweni ezinjalo kwande ukuthi uyakwanisa ukuhamba upresident kwenze ukuthi eratify ithuthi khona ngalena, kumbe uyakwanisa ukuthumela abantu kathesi nje i-disaster management process yethu i-under i-Ministry of Local Government. Bekungasihambela nje kuphela uminister we-local government no director we-civil protection unit.